Vele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 13 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
this alliance is fair balance, both our free and fair elections.
Asikhathazeli udlakela olwabangwa dlale NDC Alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile.
Khuluma kunanzeni ilanga lamaqhawe namhlanje umongameli Emasoni Mnangagwa wethese umanyano MDC Alliance umlando wokubangela udlakela elizweni ngemva kokhetho.
Silahlekelwe njengabomama, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe. Siyakhala kunye lemondo yakomadudu. Ukusebenzela ilizwe leZimbabwe kuqondile ukuthi abe yingxenye yalaba abalele endaweni yamaqhawe elizwe.
Onke wabanga usibalukhulu wesabelo seMathebelele North unkosikazi Thokozile Mathuthu kasekho. Kambe iMDC Alliance izaphumelela na kudaba lwayo lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuluma ekunanzeni ilanga lamaqhawe ele Heroes Day lamhlanje umongameli Emasoni Mnangagwa wethese umanyano we-MDC Alliance umlando wokubangela udlakela elizweni ngemva kokhetho. Umnangagwa uthe leZimbabwe sokumele liqakathekise ukuthuthukisa ezenotho njalo lihloniphe amaqhawe athuthukisa ezenotho hatshi awezombusazwe kuphela. Kubika uGibson Bebe.
Utsho lokhu namhlanje eHarare emathuneni namaqhawe elizwe emkhosini wokukhumbula abalela inkululeko eyaletha uZibuse ngomnyaka ka-1980. Elalamhlanje ilanga lonyaka linanzwa ngemva kokhetho osoluphikiswe impumela yalo ikakhulu esikhundleni sikamongameli. Abebandla le-MDC Alliance bethule isicelo emthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court bephikisa impumela ethulwe ngabe ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ethi uMnangagwa unqobile kulolu khetho. UMnangagwa uthe iZimbabwe isikwazi ukuqhuba ukhetho olokuthula kodwa lokhu sokuphanjaniswa ngumanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance.
This alliance is fair balance, both our free and fair elections.
Asikhathazeli udlakela olwabangwa dlale MDC Alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile. Lokhu kwaletha ukufa kwezizalwane zethu. Imoya yabo kayiphumule ngokuthula. Ngiphakathi kokulungisa ikhomishini yokuhlubungula udaba lolu. Khathesi sekuyisikhathi sokukhohlwa okwenzakala ngesikhathi sokhetho sikhangelane nekusasa yethu.
Lokhu kulandulwe ngabe MDC Alliance besithi uhulumende wezanu PF nguye othumele amasosha ahlomileyo ukuyalisana labantu abangahlomanga ezitaladeni akade besebenzisa ilungelo labo lokutshengisela insulo yabo ngokuphuza ukwethulwa kwempumela yokhetho. UMnangagwa uthi abatsha beZimbabwe babekwazi ukuthi balethuba lokuba ngamaqhawe hatshi kwezombusazwe kuphela kodwa kwezenotho, njengoba sekubalulekile ukuthi uZulu abonisane indlela zokuthuthukisa inhlalakahle. UMnumzana Davidson Sakala, isakhamuzi saseHarare, nake ulandise ngokuqakatheka kokuthuthukisa ezenotho njengoba amaqhawe alwela ilizwe aletha uZibuse hatshi inotho.
Yebo, lo ngumqondo omuhle. Lokho kuthiwa ngubaba uMnangagwa ukuthi siye phambili ngezenotho. Yinto enhle kakhulu, siya phambili njengoba sikhangela ukuthi uZibuse sesamthola, kodwa inotho yethu ayimanga kahle. ilizwe lethu lingabona ukuthi siyabambana, inotho yethu silungise ibe nhle, kungaba kuyasinceda kakhulu empilweni yethu. Ngenxa yokuthi ukuthona sishayana sikhangela muva akusancedi, iZimbabwe someliye phambili.
Eminye imikhosi yokukhumbula amaqhawe ibisenziwa emathuneni amaqhawe asezigabeni ezicindini zonke zelizwe ukukhumbula labo abangabekwanga endaweni ebekwa lapho abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe eseHarare. Emkhosini waseHarare, Heroes Acre, kulezihloko labangane zalabo ababekwa khona. Unkosikazi Sifiso Ndlovu, ingane yelinye lamaqhawe abeka kulindawo uMnumzana Nelson Ndlovu, uthi leli langa liyisikhumbuzo salabo abazinikela impilo yabo ukukhulula eZimbabwe.
Kimi linanga lokukhumbula abantu abanikela impilo zabo ukuthi sibe lenkululeko eZimbabwe. Asibuyelanga izihlobo zethu kuphela, but wonke umuntu olele lapho wazinikela ngempilo yakhe ukuba izizwe leZimbabwe likhululeke. Lilanga elihle kakhulu, ilanga okumele silisakathekise kuso sonke isikhathi.
Emuli yalo owayengumseli kamongameli welizwe uMui uDr Joshua Mqabuko Nkomo layo ibikhona ukuzobeka amaluba emathuneni yamalunga amathathu alele eNational Heroes Acre abalisa umfo wabo uSteven Nkomo lomkakhe unkosikazi Joanna Mafuyana Nkomo. Ekhuluma ngempilo kaJoshua Nkomo, unkosikazi Irene Nkomo uthi abatsha kumele bakhangelele impilo kaMqabuko, babe nesifiso sokuzinikeza ngendlela azinikela ngayo ukuthi abantwana leZimbabwe babe nekusasa enhle.
Ukuthi wayeliqhawe lamaqhawe ngendlela aphila ngayo, lendlela ahamba ngayo, lendlela ayezimele ngazo liqhawe.
Umbuthano wanamhlanje wokunanza amaqhawe azinikeza impilo ukukhula eZimbabwe abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe babekwa eNational Heroes Acre ubeyula abantu abaningi abagoqela abasekeli beZANU-PF abezokholo abalwa impi yenkululeko labatsha. Imele Studio 7 kuseHarare, nguGibson Bhebhe.
Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Maxi Mkandla ukuthi kuqondile na ukuthi uMongameli Mnangagwa athi ukhetho soledlule, ngakho sokumele kubhekwe phambili nxa kulo daba lokuphikisa impumela yalo emthethwandaba.
OmNangagwa laba lobochiwenga ngabantu labana babesimgabe engupresident laphana, ilizwe leli ngeke likhokhelelwe ngumuntu ongela war credentials. In other way, yena se-influence-ile ukuthi vele kakube yikhona lokho i-follow design. Usekwazi mhlophe asekukhulume namajaji abi lawa abawafakayo. So-ke futhi ukuthi vele sokuyikhona lokho, sibusa i-military la. Sebekhohliwe vele bona ngokuthi vele kulamakhothi. Uchamisa ne-MDC bathi besithi baya ku-boycotta ukuthi bangangena ekhethweni. Bonke labona laba amaphathi abawafakayo awabo ukuthi hayi ngama-president angu-23 beqamba amange ngamaphathi abo, bonke bathi bona hayi ekhethweni ngakukhanje abe ngasuthisekanga uzahambe e-court. Uthamisa sesekhothi kathesi sebesithi hayi ama-election sesikhohlwe ngawo.
UMongameli Mnangagwa ugcizelele ukuthi i-MDC Alliance yiyo eyabangela udlakela loliyana okwabhubha khona abantu abadutshulwayo, njalo kule commission ezalukhangela lolu daba izalungiswa.
I-commission leyo eyabikhethwa ngubani? Izavele iripota kubani? I-commission bani ezathatha ama-structures akhe wafake khona laphana? Ekadumbujena kazenge siyizwa ukuthi yahamba yaphelela ngaphi eyayikhuluma ngokwe-background. So-ke i-commission leyo ezayifakwa yona leyo vele iyabe iyi-formality vele ngama-structures akhe abantu bakhe bayaziripota kuyo. Abantu babebulawa yi-Google nxa besiya reporta beyiba kade bevalelwa. Nabona bebemdisis from 2000 sasilandelela ama-reporta ayekhona thina sasingabe Liberators Peace Platform. Sasilandelela abantu babesithi nxa beganyuliwe kumbe betshaywe kumbe betshisela izindlu besiya reporta yiba babefika befakwe ezitokisini. So nakhona lokhu kathesi abazange benze udlakela ngoba azange belwe namapolisi. Babe siyademonstrate ukuthi hayi that ukhetho lolu luninjani ngama-results lokhu ephekwa yini. Amapholisa ayesebanqobile labana abantu ngomsebenzi wamapholisa ngokuphilisa udlakela. So bona basebesiwa ngabantu abaprovokayo kulama infiltrators abantu abangathiwa be MDC uthi wenga lo wathi hayi amantu be MDC babadivula abantu babo bedivula ngawo kumbop yikho khona kana sesibuyela khona laphana izikhali zabo lezana ezegukura wundi bese sesithi lezinto ezezapho vele into yabo abayichiyi waye ngafaka icommission yokuthi amasoja adeploya ngubani hloma video namasoja khudzana ukuthi abadivula amantu umuntu eguqa phansi eema.
Umnumzana Maxim Kandla yincwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Sthandekile Mhlanga we Studio 7. Kobulawayo khona inkulungwane lenkulungwane zabantu zithe kwaqa eProvincial Heroes Acre ezikhumbula amaqhawe lamaqhawekazi alaliswe kuleli dolobho.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibutheni ebulawayo Nkulumane Heroes Acre uZulu ehlonipha abalwela inkululeko yelizwe abaphilayo lasebabhubhayo bethi kulilungelo eliqakatheke kakhulu emulini yeZimbabwe. Usibalukhulu engumphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku nguye obale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa echasisa ngokuqakatheka kwaleli langa.
Ilanga lalamhla liqakatheke kakhulu ukucelebrata imisebenzi yabalweli benkululeko ikakhulu abantu abangomama abathiya imuli zabo besiyalwela leli lizwe. Sithi labo mama abaseleyo lamuhla abathathe ilizwe from kulabo mama abahambayo. Khathesi kuliwa lobuyanga, kuliwa lemkhuhlane, kuliwa lakho konke okungalunganga.
Umgcinisihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Winos Dube obekhona emkhosini wanamhlanje uchasise ngokuqakatheka kwaleli langa.
Ilanga lanamhla lilanga eliqakathekileyo kakhulu empilweni zethu njengabantu beZimbabwe moso njengabantu bakobulawayo ngoba lilanga lapho esikhumbula khona amaqhawe asithiyayo lamaqhawe akhona kuleli lizwe abantu abasebenza omkhulu ukukhulula ilizwe lethu leli leZimbabwe esiziqaja ngalo kuzokubela namhlanje. Lilanga lesiliqakathekisa kakhulu esifisa ukuthi ngathi labantu abatsha bazwisisa basondele duze bakubambe kube yinto engasoze iphele sinidina. It must be an everlasting legacy.
Umnumzana David Moyo ongumgcinisihlalo webulawayo ku-NPP upha umbono wakhe embuthanweni lo.
Ngisengikhuluma lapha ngise Heroes Acre but okundanisileyo ngibe ngisithi into le is a national event but engikuthole sekulapha ngithole enye iphathi sigqoke irigalia ukuthi lo munye obelesifiso ezizwa ukuthi ngiye attenda i-National Heroes ngoba siye national thing ngobe sezibona se-isolated ngoba into le isuke yatshintshwa yangani into yephathi lakanye even u-Regional Minister ekhuluma ebingelela abantu laphana kumangalisile kakhulu ngoba ubebingelela ubukhokheli bezanu ebingelele wonke la ma-chairman ezanu but engatsho ukuthi wonke ama-chairman ama-political party ala so kundanise kakhulu ukuthi ngesikhathi thina sifuna ukuthi sibumbanise abantu beZimbabwe but we are starting to separate abantu beZimbabwe.
Imuli zamaqhawe lamaqhawekazi ebezize ebulawayo Nkulumane Heroes Acre namhlanje zifake amaluba emathuneni ezihlobo zabo kuthi umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Masuku laye ufake amaluba engcwabeni lamaqhawe angaziwayo lapho alele khona kunye namapholisa labebutho labo bafakile amaluba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo enkulumane Heroes Acre ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Oke waba ngusiba lukholo wesabelo semathebelele North unkosikazi Sithokozile Mathuthu kaSekho. UMathuthu ubhubhe namhlanje ekuseni eHarare ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. Kubika uBathabile Masuku.
Unkosikazi Mathuthu olwisane lomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho okwesikhathi eside. Ngesikhathi ebhubha ube ngumsekeli kanobhala jikelele wohlangothi lwabesifazana olwe Women's League eZANU-PF. Amalunga aweZANU-PF abeze ukuzonanza usuku lwamaqhawe enkulumane Provincial Heroes Acre aveze ukudana ngokubhubha kwakhe. Omunye wabo ngusiba lukhulu wakobulawayo, unkosikazi Angeline Masuku, uthi bazacela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amuphe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Umama Mathuthu ngemsebenzi akhayenzayo, thina njengabomama kuyisicelo ukuthi unanzwe imisebenzi yakhe, ukuthi abe liqhawe lesizwe kuyisicelo njengabomama.
Ilunga lePolitburo leZANU-PF uMnumzana Absalom Sikhosana umchaze njengomuntu obelozwelo ethanda isizwe njalo ukudlula kwakhe bebengakulindele.
Ukuhamba kukamama uSithokozile Mathuthu kusidanise okumangalisayo besingakulindele. Sibona ukuthi ilizwe liwelwe liyeze elimnyama ngokuhamba kukaMathuthu. Ube ngumama obesebenzela isizwe, engumama othanda ilizwe lakhe, engumama olozwelo.
Omunye owaphila lonkosikazi Mathuthu empini bephansi kwevuyo lebutho leZipra, unkosikazi Judith Ncube uthi balahlekelwe kakhulu.
Silahlekelwe njengabomama, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe. Siyakhala kunye lemuli yakoMathuthu. Sisebenzele ilizwe leZimbabwe. Kuqondile ukuthi abe yingxenye yalaba abalele endaweni yamaqhawe elizwe. Siyakukhalela khonokho njengabomama, ngoba nxa umuntu wesifazana ethe wafaka icontribution yakhe epheleleyo, sabe siloyisa ukuthi kazuze laye inhlonipho kumbe ukusekelwa okupheleleyo.
Unkosikazi Molly Mpofu Ndlovu uthi kaginyi amazwi ngesicelo sakhe sokuthi aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe elizangcwatshwa eNational Heroes Acre.
Sina njengabomama sizizwa silahlekelwe. Mina vele akukuthi ngithona ngikhuluma ngothoko ukuthi into siyakhuluma sisiphithe akambe ku-national show abe u-national hero, ngoba uthoko sisukelayo from Zapu up to where we are today. Ubaba unkomo esichiya ezandleni zeZANU-PF sasala sizawusulumama uthoko lumama Masuku. So thina njengabanye bakhe esisebenzelayo kakhulu siyacela ukuthi umongameli asihloniphe thina njengabomama ukuthi asihambisele uthoko i-national heroes.
Umnumzana Jonathan Mathuthu umkamui ubike ukuba ubhubhele emzini wabo eHarare lamhlanje ekuseni, ngakho ke akula okuningi osokuthe kwaphuma ngamalungiselelo womngcwabo wakhe. Umuyi owathejulwa yingwe ngomnyaka ka-1968 ngenyanga kaNhlangula usebenzele ibandla leZANU-PF ephatha izikhundla ezehlukeneyo lasedaleni lePhalamende leSenate kanye lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lamaqhawe ele Heroes Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abasinda emkhuhlaneni wemvukuzane yevele eZimbabwe sebekhuthaze uhulumende ukuthi avumele ukungena elizweni kohlobo lwebra ebizwa ngeprothesis kungelambo. Ntelo bathilesi kayisizo sembatho sokuceca kodwa isembatho esiqhakathekileyo kubo mama nxa bethe bahlinzwa bakhitshwa ivele. Kubika uMavis Gama.
Lesi sicelo siza ngemva kokuba abasinda emkhuhlaneni womvukuzane yevele besehluleka ukuthola lumhlobo wamabra eZimbabwe, iningi bewalanda emazweni anjengeSouth Africa, Britain, Canada lamanye lapho abiza intengo ephezulu. Bathi lumhlobo webra uqakathekile kakhulu empilweni yabo ngemva kokuba bethe bahlinzwa bakhitshwa elilodwa kumbe wonke amabele ngendlela yokwenqabela ukusabalala kwemvukuzane yamabele. Enye yengcwethi ebona ngokulwela ilungelo lezisebenzi unkosikazi Elizabeth Sibanda uthi ukuqakatheka kwalamabra yinto okumele uhulumende ayizwisise.
Singakhangela udubo lolu lwekhensa solusihlasele kakhulu even ebantwaneni amankazana abasakhulayo. Nxa sesikhangela laba abafuna ukunceda ukuthi khabavunyelwa, kumele kubhadalwe amajuti. Angiboni njengani kungaba into esingayivumela thina njengabomama.
Ukhuthaza uhulumende unkosikazi Banda ukuba ehlukanise impahla yokuceca nje legqokwa ngoba umuntu ethe wahlaselwa ngumkhuhlane othize, hathi uyiphatha ngokufanayo lapho kuhlawuliswa imali yomthelo.
Sifuna la uhulumende engenele phakathi uthi lawa ama-donations lawo abuye free elizweni lethu, ahambe free kuzigulwane ezigula lawo umkhuhlane. I think njengabo mama sizabona ukuthi sizahlala phansi lathi sincedisane lana ukuthi i-message leyi ihambe sibili ifike kuhulumende.
Abenhlanganiso ephathelane lezemvukuzane eye-Cancer Association of Zimbabwe bakhala ngohulumende abathi kusobala ukuba akazwisisi ukuqakatheka kwemihlobo yamabrala empilweni yalo osinde kumvukuzane yevele njalo ehlinzwe wakhitshwa elinye lawo kumbe wonke womabili ukwenqabela ukusabalala kwayo isiya kwezinye izitho zomzimba. Okhokhela inhlanganiso ye-Cancer Association unkosikazi Junior Mavu uthi lanxa bebewathola kwabalozwelo eSwitzerland njengenhlanganiso kusikhathi esedluleyo kabasanelisi ngoba imithetho yelizwe kwezokungeniswa kwempahla isilukhuni okuphindiweyo.
We used to get donations from Switzerland, but it became a challenge with Zimra. They wanted us to pay
due. Sesithola usizo luvelela kubangani bethu kwele Switzerland, kodwa kwaba yinkinga kabezimra besithi kumele sihlawule imali yomthetho. Amanye akhona ayengawagqowa nababesipha usizo, kodwa elokhe esesimahle sesihlula ekanye ukuwahlawulela. Sagcina sesingawatholi ngoba singayanelisi ukuhlawula leyo mali.
Esinye isiphathamandla senkampani esebenzisana lengcwethi kwezemikhuhlane yemvukuzane eye-Bains Imaging Group unkosazana Ethel Chikopa ulandisa ngokuqakatheka kwalumhlobo webra.
and the unfortunate thing is that they're not readily available.
Ngenxa yokuswelakala kwala mabra elizweni, uNkosazana Chikopa uthi kungalesi sizathoke bekubone kufanele badinge indlela zokusiza abesifazane ukubatholisa lawo mabra.
We are hoping to create a pathway.
Sinethemba lokuba sizodinga indlela zokuthi siyajabula njalo ukuba umkamongameli useqalele iy'nhlelo zokusebenzisana nabesifazane ilizwe lonke ukulwisana nokwehlisa ukwanda kwabahlaselwa yimvukuzane. Sinethemba lokuba sizothola indlela yokuwaletha bawatholezula abesifazane bonke. Injongo yabe onkhokhe ngikubona ukuba abesifazane bathola bonke okuzabasiza.
Kungalesi sizathoke abe Cancer Association besebenzelana lezinye inhlanganiso ezivalisa AIDS Support Awareness Project yakwaLebhilitani ekhokhelwa ngunkosikazi Abigail Parker. Ulandisa ukuba kungani sewazinikela ukubuthanisa la mabra awaletha eZimbabwe unkosikazi Parker.
My mother had breast cancer. She passed away 3 years ago and I donated her prothesis here to the
cancer center.
Kungalesi sizathoke abenhlanganiso ezisebenzisana labasinda kumvukuzane yevele okubalisa Air Cancer Association bekhuthaza uhulumende ukuba aluhluzisise lolu daba lokuhlawuliswa kwala maprothesis bras adingwa ngabasinde kumvukuzane yebele ngoba eyingxenye yokuhambo lokusila kwabo ngemva kokuhlinzwa.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama.
Woba nini sikukhuza sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejili.
Iqembu likaSinini Ngwenya umalumami basekulo begqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi ethi Isala Kutshelwa. Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Owake waba ngusibalukhulu emathebeleleni North unkosikazi Sithokozile Mathuthuka Seko. Namhla bekulilanga lokunanza amaqhawe ele Heroes Day. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.